nalinge board yesandezini kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ongabe ubonakala khona so umhlangano lowo ukhangelele khona okusibili ubana kuxazulula iindaba zokwezona lezi okwenzakala eMozambique okwenzakele eBotswana okwenzakale lasemauritius nalokho esikhangelele okwenzakala eNamibia so njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso leyo esandayo bekubalulekile ukuthi ona kwenzakale khona ukuba akula nto ephandle kumbe emangalisayo ne-amnis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yokuthi kwamele izile yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla elesandayo.
Yes, awuzwa kakhulu ngegolide siyeza lapha bancube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eleZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sisho eNamibia kule South Africa.
Umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadidi njalo futhi kuthi kusenzakala khonokho umuntu abe nguye obambe intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye uthi into elenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti-ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina-ke siyawukhwavitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhulunywa ngokungenela kwabo lapha ekhethini leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bebunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela kungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile so-ke umhlangano lo khona lowo kakhulu uyi-litmus test kumbe singathi uyisitimo kuyo izanu lo mongameli wayo.
Ye khonapho ke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la akunjani?
Mina kambona bana ngabe kunjalo usuphe suka sibe nalo yikuthi wena abantu badlule ngokuthi wena beqaqaniswe ngabe usenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo singabe simangalisa ngendlela into ezele bezihamba ngazo khonaphana ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sithi bona sinhlanganiso yabantu people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawuthothayo abawusalana bokhona khona umuntu ekwazi ukona isithotho yikuthi bona bazakulahlela phansi so yifuna thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza beyisithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi uhamba njani mobani nxa inguquko isenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecthi ngoba njalo kuyindlela abantu abaze ngayo endaweni yabo khona ngale azihezi abantu besithi kona thina siyangenela emaphethweni abo kuze kuzuzi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sabona umongameli kateso eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona fane ikhuluma so abantu besiyafikabasomele bethi bona abantu be-UDI UDC sebengenela yini ukhetho lwaseSouth Africa na ayisibo vele khona kuvele kuyinzwayelo eyokuthi bona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nazo zabangani babo sathi sabona izini umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba othamisa nabanye akusonto embi but ayisiko ukuthi wena uyabusungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yebuyibuyi kuvele kona ama solidarity futhi ngama solidarity visits azele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayesho kumangalisa ngaso kuyinto esikwenzayo
baba Ncube vala khonapho ngamabushaya
ngiyadana ke nxa nisizwa ubaba uChuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni embusweni selidlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu bese kumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungene omunye kungalamuntu izingwane ofileyo kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki oChuma behlala bedliwa besalela ngakungathiwa kabaphume isifundo Chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakhokheli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engakalifuni njengoba evele ngalifuni uZulu eZimbabwe.